Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-6 enhlangula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana lokuqeqebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe.
Kulenye i-international stakeholder esibhaleleyo yasiphendula ngohlupho lwethu, yasitshela ukuthi hayi, udaba lwenu sesilirekhodile baze basinika le case reference number.
Omunye wabafundi be-University of Zimbabwe abayisithupha asebedlulise inyanga bevalelwe esitokisini, uNkosazana Gamutirai Jaburumba, ukhululwa ngumthethwandaba we-High Court ngemali yesibambiso i-bail.
Lokhu thina sikubona vele siqinisele ukuthi abantu abanye laba abavalelweyo bazalele ngokungesemthethweni, ngoba nami ngithi okungesemthethweni icala lakhona abantu lokuzanisa njani abanye lithiya abanye.
Izakhamizi zithi lanxa idola leZimbabwe libikwa lilokhe liqina nxa liqathaniswa lele Melika, impilo ilokhe iqhubeka isiba lukhuni ngoba intengo yempahla yezitolo ikhuphuka kokuphela.
Kodwa-ke esuka sokunanzele ukuthi ukuqina kwedola leZimbabwe kakutho ukuthi labo kade bevele bethengisa emikotweni yabo sebengathakazekile ukuthi bathengise ngedola leZimbabwe, kwakhathesi basaprepare ukuthi bathengise ngamarandi kumbe ngama-US dollar.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana lokuqeqebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe. Ngalokho leli bandla likhuthaza uZulu wesigaba seMandebeleni umhlaba wonke jikelele ukuthi asayine iphepha lezikhalazo, i-petition esekela isinqumo sokuqunywa kwelizwe eboda ebulenjini lasemphakathini. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
I-petition leyi iqondene lencwadi esazibhalela ama-international stakeholders wonke ngodaba lukamthwakazi. Kwenzakele ke ukuthi mhla ka 6 June yona leyi inyanga esanda kuphela, kulenye i-international stakeholder esibhaleleyo yasiphendula ngohlupho lwethu, yasitshela ukuthi hayi, udaba lwenu sesilirekhodile baze basinika le case reference number, basebesazisa ukuthi ngemva kwe 60 days bazasitshela i-decision beyikhethe. Kanti langaphandle kwalokho basinikile urule wabo abasebenza ngaye, kumbe ngithi umthetho wabo abasebenza ngaye, okukhombisa khona ukuthi njengemthwakazi Republic Party singabantu abakhangelele ukuthi udaba lwethu luphathwe yibo, siyenelisile ukuhlangana lemigomo yenhlanganiso yabo. Ngokunjalo ke mina ngasengibhalwa as the complainant, kanti abantu bakomthwakazi bonke babonakaliswa njengabantu abarepresentwa yibo. Ke ugwalo lolu lufakile izinto ezizafunakala eziyibufakazi ukugoqela indaba zegugura hundi, lakho konke okutshengisa ukuthi umthwakazi uncindezelwe yimashonaland kumbe iZimbabwe. Njalo bazafisa ukuthi udaba lolu malu siya phambili kubonakale ukuthi ngempela bakhona yini abantu abasayinileyo, mhlawumbe ngxenye ngizikhulumela udaba lolu kanti ngiyedwa, akulabantu abakhala ngohlupho lolu. So ke thina i-20,000 signatures leyi provoka ama stakeholders wonke, siprovoke iZimbabwe government eka Emmerson Mnangagwa ukuthi sibakhumbuze ukuthi udaba lwegugura hundi kasikhohlwanga ngalo, kalisoze lulale ngaphambilini kokuthi umthwakazi azathole inkululeko yakhe. Sebekhombisa khona ukuthi sebefuna ukuphuma bezimele. Leyo laleyo inhlanganiso yamazwe omhlaba esiqoqode kuyo, lalaba abangakasiphendula sebesiphendulile, sizabe siyiveza ipetition leyi njengobufakazi ukuthi ngempela mhlaba silalele. Ngethemba ubonile emalangeni lapha ku-social media ubaba uProfessor Lumumba ukhulumile ngamazwe alwisa ukuphuma emazweni abo, wabala oTigray, o Ethiopia, Ethiopia, wabala Oba Rutland eZambia, wabala imthwakazi kwele Zimbabwe, silabo abantu asebefuna ukuthi baphume kwele Zimbabwe bezimele bebodwa bengumthwakazi.
Manje likhangelele ukuthi lingathola impendulo ngodaba lwepetition le kuzaphathisani.
Ye esibukhangeleleyo ngodaba lwepetition ukuthi kuzaba yibufakazi ngempela ukuthi asomqondisi moyo lalabo akhokhela labo asebefuna ukuphuma kwele Zimbabwe, kodwa ke kungumthwakazi wonke jikelele, ngoba umthwakazi wonke jikelele uzophakamisa izwi lakhe utshengisa umhlaba ngenxa yana le petition, ngoba izaba segcekeni bonwe ngumuntu wonke ukuthi hayi ngempela basayinile abantu esikukhulumayo akuveli emlonyeni wethu kodwa kulobufakazi obubhalwe phansi. Uzananzelela ukuthi umhlaba kawusebenzi ngenkulumo nje evele emlonyeni, kumbe ngithi lokho esingakuthi yi-verbal evidence, but isebenza nge-written evidence, okuyikho ke imthwakazi Republic Party esikwenzile ukuthi khuphule izinga lokume methekisa udaba lwe self determination lokutshengisa ukuthi abantu bakomthwakazi ngo 1982 to 1987 babulawa ngegugurawundi, omama barechwa, abantwana bagigwa ngezingiga bebulawa yi 50 brigade eyayithunyelwe ngu-Emmerson Mnangagwa lo Robert Mugabe.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le MRP. Imizamo yokukhuluma lo hulumende iyehlule. Omunye wabafundi be-University of Zimbabwe abayisithupha asebedlulise inyanga bevalelwe esitokisini, unkosazana Gamuchirai Chaburumba, ukhululwe ngumthethwandaba we-High Court izolo ngemali yesibambiso i-bail ezinkulungwane ezingamakhulu amabili i-200,000 Zimbabwe dollars. Abafundi laba betheswa icala lokungcolisa imiduli yezakhiwo ezigoqela ezikahulumende eHarare ngokuyibhala bebhalabhala ngesikhathi betshengisela phezu kokubotshwa kwesiphathamandla se-CCC umnumzana Job Sikhala. Abanye abafundi abalokhu bevalelwe njalo bencitshwa ibail babalisa u-Emmanuel Sitima, Comfort Mbofu, Lionel Andrew Madamombe, Tawanda Benjamin Watata, Lord Darlington uBenyu Chigwena. Isiphathamandla senhlanganiso imela abafundi bamakolishi ezinaso umnumzana Benon Ncube utshele uNtungamile Inkomo weStudio 7 ukuthi lanxa bekujabulela ukukhululwa kukaGamuchirai bafuna abanye bakhe labo bakhululwe.
Lokhu thina sikubona vele kutshengisele ukuthi abantu abanye bethu laba abavaleleyo bavalele ngengekho emthethweni, ngoba ngabe ukuthi loku kusemthethweni icala lakhona kanti liyahlukanisa njani abanye lishiya abanye. Sekutshengisela ukuthi obazama ukwenza lapha yethusela abantu abakhuluma okwehluleka kukahulumende, yikho lapho babuyalibamba bona laba bantu libavalele ukuthi sehluleke thina ukukhuluma, kumbe sehluleke ukutshengisela napho nxa uhulumende sehluleka khona. Ngoba kubuye ukuthi ngalekele cala elikhona sithi ngabe bakhulume konke kumbe ngabavalele bonke nanamuhla.
Nxa like lakhuluma laye uGamuchirai lo osekhululiwe, unjani, usesimeni bani, njalo uthi bekunjani phakathi?
Ye kathethi ke singakakhulumi laye okujulileyo sisizi ukuthi kuhambisela, kodwa ekhanya engizizobezise ngoba uyazi lokhu bengenalo, kodwa sikuloko esizathi sikhulume laye sizeke kahle kahle ukuthi benzani phakathi, ngoba kulokhu sikandenza ama-lawyers akhe.
Laba abanye abalokhu bevalelwe liyake liye babona yini, njalo nxa selike layafika banjani, bakusimo bani, kumbe nxa lisizwa kumagqwetha abo?
Ye kulabanye bethu abaseHarare eduze bayenelisa ukuyafika nazo zonke izikhathi abanelisa ukuyafika ngazo. Ye omumo awulunganga phakathi laphana, iyakhulu for umuntu eyabe esanze ukuthi waphambanisanga, kodwa njengabantu abaziyo ababesaabayiminyanya abantu ababesazi imalungelo abo, akusinto engababulala umoya wabo lokhu abakwenzayo. Kukhanya kungabantu abazimisele ukukhuluma iqiniso nokumela iqiniso, akusizo izinto ezingabakhishisa endleleni ya
Lo yebo sephumile kodwa abanye lokho bephakathi baqhubeka bevalelwe bencitshwa ibail ilingathini ngalokho
kubuhlungu kakhulu ikakhulu ukuthi esaziyo ukuthi bavalelwe icala elingekhoyo bavalelwe ukukhuluma ngokuhluleka kukahulumente ngakho kuningi lapho uhulumente ehluleka khona so kuyasikwenza size kusihlupha ngoba kutho ukuthi sesehluleka thina ukuthi sikhulume ngokunye lapho uhulumente ehluleka khona okuyinto engalinganga elizweni elingathi bathi abayithi ledemokhrasi ngoba kanti kuzabuswa njani nxa abantu abakhuluma ngokwehluleka kukahulumente bebotshwa bevalelwa especially khange nakuvelela abantu abangamastudent bazelekethe school kuthi ukuthi wonke umuntu nje phandle ngale kuba nzima kakhulu ukuthi akhulume ngokwehluleka kukahulumente nomasikhane nje nabantu abafuna ukuthi benze sanidande bengaphilwa lapha bekhuleka khona and kuba yisinto esibi kakhulu especially ngala amalanga okubuswa khona umdemokrasi sikhangelele ukhetho esiyakile khathesi sise sibone umhlobo wabakhokheli bethu esinabo nxa besenzenzi khathesi bengakafiki ekhethweni kutho ukuthi lanxa bengakhethwa babuyele phakathi kuza kuba nzima kakhulu futhi for abantu bezimbabwe.
Hello-ke ngumnumzana Benon Ncube isiphathamandla senhlanganiso emela abafundisi eyezinasu. Izakhamizi zithi lanxa idola leZimbabwe libikwa lilokhe liqina nxa liqathaniswa lemali yemelika impilo yilokhe iqhubeka isiba lukhuni ngoba intengo yempahla yezitolo ikhuphuka kokuphela njalo osomabhizimusi abayithembi imali yeZimbabwe. Uhulumende uzitshayela ihlombe ngokuqina kwamadola kwamandla edola leZimbabwe njalo uthi osomabhizimusi abangasoze bemukele imali le ngoba befuna ya kwamanye amazwe bephula umthetho. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyakunanzelela ukuthi imizamo elethwa nguhulumende yokuzama ukuthi iqinise idola leZimbabwe yesibangela ukuthi siboneke idola selisiba lamandla ngasiliqathanisa ledola leAmerica. Okwakhathesi ke siyakunanzelela ukuthi lisuke ku-1:6,000 and something lehlala ku-1:5,000 and something okutshengisela ukuthi liba lamandla nxa siliqathanisa lalokho kade kusenzakala emavikini adlulileyo. Khonokho ke kuba yinto enhle ngenxa yokuthi intengo izakhamizi eziyabe zikhangelele ukuthi iqansa amaviki wonke kutho ukuthi isiza kuma ukuqansa mhlawumbe icinisehla kakhulu ezitolo lezi ezinkulu ezibalisa nje OTM o-Choppies lezinye nje izitolo ezisebenzisa i-Interbank rate. Kodwa ke esuka sekunanzele ukuthi ukuqina kwedola leZimbabwe kakutsho ukuthi labo kade bevele bethengisa emikotweni yabo sebengathakazelela ukuthi bathengise ngedola leZimbabwe kwakhathesi basaprefer ukuthi bathengise ngama-rands kumbe ngama-US dollar. So ngamafitshane nje uZulu kakabi leqiniso lokuthi kuqina lokhu kungabe kuyisiqiniso sokuthi imali yelizwe leZimbabwe ingabi singathembakala yini kumbe ikuthi nje kukhona ngabe kwenzakele izindombolo zonezo zabantu abe-economics nje abadlala ngazo. So okuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe bathole ithemba esingathi i-confidence emalini yabo kwakhathesi yiyo into engakabi khona naleyo ngoba amafigazi bayawezwa nje kodwa vele abanye kabawazi lokuthi kutshoni khonokho. Bona bakwaziwe ukuthi imali yeZimbabwe ayinamandla nxa besizwa nje njengoba vele abantu abaningi basebenzisela imali yakwamanye amazwe yiyo abayithembileyo njalo yiyo abakwaziyo ukuthi kayiguquki imihla yonke.
Ukuyini okuphuma emhlanganweni yenu lezakhamizi njalo liyake lixoxisane yini lo hulumende labo somabhizinisi lamanye nje ama-stakeholders ngodaba lolo ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono?
Iy'ngxoxo eziba khona nxa sixoxa lezakhamizi ziyakuveza sobala ukubana zilathemba lokuthi idola leZimbabwe lizabuya libe lamandla lawo elalilawo ngesikhathi sithole uzivuse leminyakeni sisanda ukuthola uzivuse. Mhlawumbe bakhumbula lokho kwenzakala kuze kuye bamba u-2008 lapho imali yelizwe eyasuka yalahlekelwa isindo sayo khona kwaze kwagcina kungenela ukuthi kube le multi-currency kusetshenziswa kwezimali ezishiyatshene ezivele emazweni ashiyatshene. Ngokunjalo ke izakhamizi zivele zona zikhayela ukuthi ngabe kuyakhitshwa imali yeZimbabwe kusebenza imali yeAmerica lemali yeSouth Africa kakhulu ngoba abakunanzelayo ukuthi kungafika isikhathi sokuthi imali ligugudeke gugudeka ngesikhathi esifitshane siqatanisa nje lo nyaka ukuthi abantu bathe beqalisa umnyaka imali ibikibo 1:900 kodwa kade sesikhuluma ngabo 1:5000 1:6000 siyakwazi ukuthi imali yethu nxa sicoca lezakhamizi bayathi ukuthi kulesikhathi ke yahlala khona so $1 to 72 zim dollars kwahlala sibili isikhathi eside abantu baze bathi ukuthi hayi kodwa ke ngakanthiwa kade sesebeyibambile imali kwasekusuka lapho ke kwathanca yikho ke namhlanje sesilapha esikhona nxa sisithi siyakucubungulisisa kuhle siqathanisa lembiko yabo ikhitshwe nguhulumende bayathi ukuthi bona bayiyekela imali izigerezeliye lapho efuna ukuya khona kuzaze kuyefika konqengethe lapho ezazime khona ngakho ke konkana kubangela ukuthi abantu babe respeculative behavior bathi ukuthi kutsho ukuthi njengoba kusenziwa lowo mkambo wokuthengisa imali phose ngolwesibili wonke weviki kutsho ukuthi konkana kuza kwenza ukuthi abantu bangahlali bekwazi ukuthi kuleyi viki izavuka itheni imali konkana ke kubangela ukuthi abantu bangabi lesiqiniseko sokuthi bathembe imali kwenza ukuthi intengo yezinto abantu babona ingcono kakhulu ukuthi bayikhangele ngelihlo le US dollar mbidola ye America kumbe i South African rand kulokuthi bayikhangele intengo yabo ngeZimbabwe dollar ngoba bayakwazi ukuthi kusiya phela iviki iyabisile sithinto esinganani.
Alo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kweBulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukuqina kwesindo sedola leZimbabwe ingqaliqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukwehliswa kwembadalo yentuba zemota, ama-toll gate, lemithelo yezimota. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu abangamachumi amabili lane 24 abafileyo kwele South Africa esiqintini se-ekuruleni ngemva kokuhotsha umoya wegasi elobukhali. Igasi le ibikwa isetshenziswa ukuhlambulula igolide elinjwa ngabotshekeja. Iziphathamandla zempilakahle bezilokhu zidinga izidumbu izolo ebusuku. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani lonke basakazi labalaleli. Ngicela ukuthi ngiphendule ubaba lo ohlutshwa igama leli lithi amajawunda leli. Ngike ngadibana lelinye ikhehla eGwanda. Mina ngumuntu weGwanda, ngikhulele eGwanda. Ikhehla leli lasele ngitshela ukuthi amakhiwa babesehluleka ukubiza ukuthi Gwanda, basebebiza bezama ukuthi Gwanda bethatha ujilwana lo W bethi chawunda bezama ukuthi Gwanda. Yikho engakuzwayo ngelinye ikhehla mina elithi amathiwa. So ubaba lo ngibona ngathi ukhathazekile kakhulu, angazi ngokwesingathi lamhla ngimuzwa elokhu esilwa lo msakazi ngokuthi singamajawunda. Into eliyana nje kwaphambaniseka ukukhipha emlonyeni bona kutsho ukuthi nje singamagwanda. Njengokuba siyakhumbula ukuthi kule ndawo liyana ukuthi waye Western Cape, mina ugogo wami ubesithi esinikisoni. So amboni ukuthi lokhu kungathwaliswa nzima umuntu omdala kangaka azalwe kangaka emsakazweni ukuthi jawunda. Nje amathiwa ayehluleka ukubiza kuhle ngokuphume ngokucacile. Ngiyabonga basakazi labalaleli, siyabonga.
Siyalibingelela Studio 7 kini lonke bontungamini komo kini wonke mahlabi hayi khalo zethu liyasazi inye ukuthi akeleke lokukhulu abayekele ukukhuluma into ezingayisizi bekhuluma ngomgwaqo ukuthi ilungi libe ilungile ingathi lingalunganga lo liyasezisizwe zethu ziyobuhlungu ngoba siyahlupheka emhlabeni siyafisa ukuyavota so ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani emhlabeni kungabe kulokho ukuthi into ziright into zingalunganga abantu bayahlupheka kathesi lo esikhiphe into zethu kwakukhanya ukuthi kwenzakalani hayi siyabonga
Ngiyangibingelele ku Studio 7 sanibona abalaleli nabasakazi ngiyaphila umgqilazi lokhuluma mfowa amanxiwa phansi lemaphisa ngithi mina ngeke ngikhulume ngalolu khetho lolu esiya kulona into engiyibonayo ukuthi abantu babeka ithemba labo kakhulu ku opposition le yesicc kodwa into engiyibona ukuthi uma kuwukuthi mhlambe uyadliwa futhi kulolu khetho hayi cha amathubo ukuthi abuye aphathe azoba mancane ngoba kumanje abantu bayameseka kakhulu kodwa ke uma engenayo engenasi strategy ukuthi uyongena kanjani elokhu nganini state house hayi cha abantu basazoyishisa sisi lana kahle hle ngikhulumele abantwini bakithi kwaomthwakazi abantu abasathi asiqaleni isikhiphizana right ikhipheni zanu ke sibona mangabe kuuthi anikhiphizana bani bakwethu kuzani ekhaya zane ekhaya niphume intweni zangale nibe nizobhekana nento zenu ngoba nisazowuhlala omunye u5 years nihlupheka ngendaba zakomakhelwana ngithi mina ngiyancenga ukuthi ake nibheke izindaba zakini nibheke izindaba zakomthwakazi nizibone ukuthi mani ngabamba ezakomthwakazi ngeke nize niphumelele na into engicela ukuthi lolu khetho lomalube ngelokugcina silokho esisiza abantu basezimbabwe kodwa after lokho mangabe kwehlule ngicela ukuthi bakwethu zani izojoina abanye abantwana umhlabathi sibambaneni sikwazi ukuthi sibuyise umthwakazi viva umthwakazi phambili maqhawe
sisalibonani basakazi abahle nabalaleli bonke besitudio 7 siyayizwa indaba mpela siyayizwa indaba kodwa mina ngifuna ukuthi ebantwini bakithi basezimbabwe sikhitheni izifonyo emehlweni amablinkers sibone lapho esiya khona yova khona abantu ethu sibathanda mpela ukuthi babe khona njengomama ukhuphe ukuthi babe khona ephalamende ngoba lesipindi umama ukhuphe kodwa kwenzakele asikwazi kwenziwe njani right lokusisiza mahemihemu lapha lalapha kodwa iqiniso yikuthi kumele abantu babone ukuthi inyamazana ekudinyiswayo yiphi inyamazana ekudinyiswayo ukuthi ilizwe libuyele esimeni libe yilizwe elihloniphekayo bonke amalandeli be-2PC abayekele ukukhangela abantu kubalulekile khona ukuthi abantu bakhethe umuntu abamfunayo kodwa ngalesi sikhathi ngesimo sempilo ekhona elizweni abantu abayekele ukukhangela abantu abakhangele inyamazana egidiniswayo kuphela bengathengisi amavoti bakhona ozaphu bakhona umthwakazi abangabavotela ukuthi bangene ephalamende nasemakhansilini kodwa ake bakhangele i-3PC babona ukuthi yanga lowo muntu ofakiwe bona abangamfuniyo uma engayenzi kahle bakwazi ukuthi bamkhiphe ngemva kwamavoti ikhona le ukuthi i-vote of no confidence aphume lowo muntu kufake lowo muntu abakemfuna bamvotele bona kuze kube lula thina into esifuna ukuthi lizwe lilungise kube nemisebenzi abantu bathole imisebenzi ngiyabonga ukhuluma e-Cape Buffalo
Studio 7 litshona njani badala litshona njani hayi thina siyatshona sitshone kahle sibili ubaba lo okhuluma ngephathi ye-CCC ukuthi abantu sebedanile nge-CCC kulamanga aluhlaza tshoko ayeke lamanga ukhuluma nge-CCC i-CCC siyithande njalo bona yibo babafuna ukuhlangahlanganisa izinto ku-CCC party dawe manje asozidabuki phatha abantu baseqonde sasebe bayakwazi ihlupho ukuthi lungazi so yena nxa ukuthi yena uthengwe izanta angcole isibizo le-CCC hhayi sebehlulekile asoze bakwanise lutho i-CCC siyaphumelela siyaphambili lokho ukuthi ama-double candidate la ayenzakalayo kungenxa yabo bona abezeke labadlelana labezanu thina hhayi i-CCC siphambili ngayo labantu bonke nje jikelele esikhona asiyehle asibuyele emuva umbuso wezanu kasisawufuni izanu phansi layo asifuni umbuso wezanu so lokhu bebhizi begcona i-CCC begcona uchinese zithuleleni bantu bezanu lehlulekile siyavota siyavotela i-CCC loba kanjani ngaze liyenzi bantu bezanu thina sifuna utshintsho elizweni lethu asezimbabwe inhlalakahle alilakuthula nabantu bezanu so hayi ngiyabonga kakhulu okhuluma ngosipanda ngole Botswana
hayi mina vele kube kuyangami impela kube nga indaba kube nga kule holiday impela elizwe abantu laba babulawa ngomnyangako kube kuya kule holiday yakhona straight kumbe every day kuhlale kuy kuli holiday kuzi abantu bekhala ngehlobo zabo ezakulwa umlangako kube nga maybe after 2 months uzilwe after 2 months kezilwe ebhalakwe lapha kwezilwe ezindaweni lapha ezilele khona abantu ababulawa ngumlangako lapha ukuthi wena kube kuyangami impela kube kuyenzwa njalo abantu bayebeke bezila khona impela behlale for 5 days bekhala bekhala ihlobo zabo lezi ezabulawayo bekhala impela abantu kabuhlungu ngoba laba bantu kwabazange bebakhalele la manje abantu basafuthelele basazusinzi ngalabo umnangagwa lapho kodwa ukuthi umuntu esinjebele egijima ethi mnangagwa mnangagwa umuntu wabulala abantu bakithi abaningi kangaka ayizwisa ubuhlungu le njengobula wothi kakhulu 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 and la manje sisazibuza ukuthi kati abantu wayebabulalelani mnangagwa abantu wayebabulelani yiwo umbuzo esibuzayo ukuthi abantu wababulalelani and akanamahloni impela okuya esinjebeleni akanamahloni impela
Studio 7 njani Studio 7 ya mawuthi wawumona ukhona ebantwini ya ugawule lo chuma umona uyabalimaza abantu abadala umona ngeAmerica uyabalimaza baze baswele lokuthi bakhulumeni bathi kulanda bangayifunde eAmerica yekwathini kwacha kwacima lapha indaba lilomona badala uzwakale ngizikhulumela ukuthi lomona iAmerica izenzela into zayo ezihamba kahle line zimbabwe kuyalihlula khona ngapha uthi lilungi bakuthiwa idemokrasi eAmerica le demokrasi indaba lisiba lomona ngoba lina kayikho khona ngapha idemokrasi ekhaya ezimbabwe hhayi kulani umona umona usuke elihlweni sibili uyenhliziyweni sokulandela izenzo lizekale vele noma likhuluma ukuthi likhuluma ngomona ugawule sesengasazwakali lokuthi ufuna ukuthini kathi vele ubaba yena lo wafunda wacina azwakali le nto ayikhuluma ugawule badala chiyani umona ma
ndinjani ndinjani Studio 7 hhayi siyabonga umsebenzi omkhulu eliwenzayo kodwa thina ngapha enkayisile simanga esikhulu kakhulu ukuthi kanti abosobhuku bavunyelwa yini ukukhampena ngoba ngapha ababhoda labantu bekhampena ngosobhuku yibo abahamba phambili bengena imizi yabantu bekhampena ngumbuzo bakithi shwangikwazi ongangiphendula ngizwe kumbe kusemthethweni yini ukuthi osobhuku babe yibo abakhampenayo ngiyabonga
njani Studio 7 sizwe ukuthi uvotwa njani ukuthi uvotwa njani kumele kuthi ekukhonisa ukuvota kumele kwenza ukuvota ezibhendele ezimnandi Studio 7
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa esigodlo seWashington DC izolo azise ukuba abuphe omunye undoda obonakale ezulazula phandle kwendlu kamnumzana Barack Obama oke waba ngumongameli welizwe ehlome ngembhobho. UTaylor Taranto ubikwa obelandela inkuthazo kamnumzana Donald Trump laye wake waba ngumongameli welizwe owethulwe ebulenjini ikheli yendlu kamnumzana Obama enkundleni yokuxhumana ebulenjini. UTaranto ngomunye walabo abangena esigodlweni seWhite House ngenkani nyakenye befuna ukuthi kuguqulwe impumela yokhetho ukuze kungene umnumzana owayenqotshiwe kukhetho ngumnumzana Joe Biden.
Yo, styling on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I still creep. From the death, but I stay clean and I know the hate that I stay hit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamas and bad and cash down and jungle bobo. But look, but there's a king, but I'm telling you. Watching the mina, but he's in Bogot. Welling a mina, but put on my tongue. Shish, like him is solo. I turn up a pill and I go put on pot and go about put on and do put up a cock. Who knows the link? Does it go for the pull of cock? I put up a tongue. I see the lingo, the telling him best. Not a strong as long as I'm best. I shall tell him pep. I'm going to tell him as best. But look, I'm telling him to the bonanaba. I feel it's better than love. Double the balls, the level is high. When I lose, I'm a particular long bumper. Every time I'm a sister, I touch my lesson. And I got the hustle, the muscle, the passion. And brother, the cousin, and cousin, the push and the rep. And the justice is out of the bumping. You're gonna be lonely. From what my mama moved. Hand your tools, the belly back groups. Hey, when it's up in the boot, oh my god.
Ngeke balunge silugqiba ke lapha uhlelo lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana la ukuxoxebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe. Omunye wabafundi beUniversity of Zimbabwe abayisithupha sebedlule inyanga bevalelwe esitokisini ukhululwe ngemali yesibambiso ibail. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande. Asidibaneli njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.